abantu be America particularly New York basi receive kuhle sibili bathabile ukuthi sibuyile sizobatshela ngomumo owenzakalayo eZimbabwe. Umumo oqalise mhlaka 24 November uqalisa ukungena kukamngameli welizwe uComrade Idi Mnangagwa, and bathi bona sebekliye ngemvelo and ngedirection esesiyithathayo ukuthi siyilungisise ilizwe langkhona.
Okuyibo abathe bazalisekela ngobani kulamanye amazwe kumbe ezinye inhlanganiso elivumelane lazo khona ngapha ukuthi zingabuya zizosungula amabhizinisi ekhaya?
Baningi singakabuyi khonapha vele, sokulamakhampani amaningi awe-America, North America particularly, abanjengo-General Electric, asebebuya sebaexpress ama-interest so that babuye bezoyenza ama-projects amaningi ekhaya. So yiko-ke sibe siqoqa-ke nje abanye amakhampani ukuthi hhayi kabalandile laba abasebe-express interest kudala. So ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe liyakhike.
Lisuka e-New York liya ngaphi khonapha eMelika?
Lapha sivele sibuye e-New York, si-addressa ama-fund managers, and then siya e-New York Stock Exchange, and maybe sizadlula e-Washington DC so that sibe lama-consultations. Kodwa sisuka lapha vele sesiye e-Europe.
Ama-consultations elizaba lawo e-DC yiwaphi?
Hayi, lawo-ke siyahlangana lama-senators ona lana vele labanye abe-White House.
Kuyini elizakwenza okumqoka? Sizwele ukuthi lizakuya emhlanganweni we-Commonwealth. Okunye elizakwenza ngaphandle kwalo umhlangano kuyini?
Ha, lokhu sihamba sikhuluma ngelizwe leZimbabwe ukuthi ngendaba yama-business siqoqa-ke ama-investors from Europe, from United Kingdom, and lama investors from the rest of Europe ukuthi babuye eZimbabwe bazoncedisa ukuyakha iZimbabwe singakangeni even endaweni e-Commonwealth.
Njengohulumende weZimbabwe likwamukele njani lokho ukuthi selinxusiwe lani ukuthi lizobukela ukuthi kwenziwani?
Hayi, njengoba ukwazi ukuthi thina asisela ngqo esixabana ngayo e-Commonwealth njengelizwe ekhokhelwa ngu-President Idi Mnangagwa, sifuna thina ukuthi singene futhi ku-Commonwealth. Kodwa singakenzi lokho, kumele siyenze ama-processes afunakayo, ngoba yiwo ababe sitshele bathi simele siyenzeni, siphume. So simele sibatshele ukuthi hhayi, thina sesifuna ukubuyela laphana, liyasivumela yini so that we can then restart the formal processes.
Kodwa sesibuyela kwele Zimbabwe, umumo ubikwa ungakaguquki kwezemali lokunye, abantu lokhu befola emabhanga, njalo abanye bathi akula mahluko osukhona lokhu kwangena umnumzana Mnangagwa embusweni. Lithini ngalokho?
Hayi, uyabona nxa uqalisa umumo wangkhona, uqalisa iprogram i-new dispensation, uqalisa from minus 10 ukuthi uziyefika ku-positive zero kuthatha isikhathi. Ngiyabona uyazwisa into engisho.
Kuyini osokukhona okugoqokileyo lanxa liku-minus? Kuyini eselikwenzile?
Ye, into eqakathekileyo yikuthi ilizwe limele lithengisele ku-International Family of Nations ukwenzela ukuthi imali yaphandle ibuye izongena i-comfortable ekhaya. Yini priority kade siye esiyenzayo? Yikho siyekhonapha e-New York. We are sorting out ama fundamentals and we are sort of creating an investor environment eyokuthi umuntu imali yaphandle ibuye, ama-investors abuye, ama-international financial institutions babise imali, izikweleti sizibhadale, and then i-confidence ibe khona, then imali sihlale eZimbabwe. Isihlale eZimbabwe, abantu bazathola imali yabo ngokufuna kwabo. So it's not an event, it's a process.
Sizwile njalo ukuthi lithi kuzaba lokhetho olukhululekileyo, kodwa abantu bakhonona ngokuthi kulamasotsha agcweleyo ndawana zonke kuzigaba zonke zelizwe. Kuwenzakalani?
Akula into enjalo, Stambelile. If I can tell you ukuthi umuntu othiwa lisotsha is the first place ngumuntu weZimbabwe and ngu-trainer. But umuntu uyaguga, andi? And angaguga, umela apume esitocheni. Umuntu angaphuma esitocheni esesiya un community leader kumbe adwe ni politics kumbe abe captain of industry kumbe abe yini, kuyenzakala lokho everywhere in the world. Akuthi ukuthi therefore sokulamasotsha anjani asefakiweyo. In fact, asifuni konke lokho and akula, and the short, long and short of it is ngamanga.
Lapha kuhambo lwenu eMelika leNgiland lizahlangana yini lezizalwane zeZimbabwe ezikhona
lapha? Sibili.
Likhuluma labantu abaningi kumbe likhuluma labalutshwana abakhethiweyo?
Well, that depends on the organizer ukuthi bakwanisa ukubuthanisa abantu abangaki. Andi. Kodwa i-focus esiyenzayo is sidinga sifuna ama-investors, potential investors abekhaya.